Usuku luqhatheke kakhulu. Luqhatheke ngenxa yokuthi sikhangela ilanga elomuntu omdala, umdala wethu, ubaba weZimbabwe, ubaba uNkomo. Ubaba owatshengisela uthando oluphezu kothando. Sikhuluma ngomuntu owatshengisela ukuthi iZimbabwe inye. iZimbabwe ayinamshona, ayinamndebele, ayinamvende, ayinamkhalazi. iZimbabwe ngomuntu wonke. Ubaba owatshengisela lona ekushoneni ngale babembiza bemuthi ngoTshizo Tshitheba kweshe kweshe utshengisele ngomuntu obe ekhona indawo yonke wenza kusemashoneni usibe emandebeleni kungaphi esikhalangeni wayekhona ehlonishwa njalo umuntu futhi owayevele engumuntu wothando nokuthula nokumanyana njalo lengqubela phambili eZimbabwe. Lokhu ngikusho ngoba khangela iziningi, sikhangela ngesikhathi segubhawundi abantu bebulawa ngapha kwelakithi emandebeleni. Wagcina yena ezehlisa, wavuma ukuthi hhayi, ingetani mina ngokuthula ngizothi sibambane labantu laba abasebesiqeda lapha. Yikho kwafanele bona imtakhodumsakade December 1987 ekwenza ukuthi bona singabhidlili singapheli ngapha kwelamandebele kodwa ilizwe leZimbabwe liqhubekele siya phambili. So yinkokheli engeke yafa yakhohlwa nxa sikhangela iZimbabwe njengelizwe lethu.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangela iminyaka yonke kungani uhulumende kalungiseli lutho ukuthi kunanzwe usuku lolu, kwenziwa kwini khonokho?
Yimbono emfitshane yabanye abantu abayesemahofisini abayekethisa izinto. Namhlanje bengikhuluma bengilomntwana okababa uMsika, wangitshela into ebuhlungu ukuthi khangela ubabami akula ngitho ngitho isitrada ngitho one eZimbabwe esibiza ngelizwe lakhe. Yethiwa uMsika laye ngomunye umuntu obele ngabe uyakhangelwa eKhunjulu. So kuyatshengisela ukuthi nakulaba abantu abasemahofisini abahlalela phezu kwemisebenzi yabo abakhangela into ezinjalo.